Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubanja lamademocrats edale lesenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademocrats bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump lama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi unqotshwe nguBiden ngendlela anqoba ngayo unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016. Olandela okwenzakala eMelika, uMnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Siyananzela ukuthi imithetho yeMelika lapha iconstitution iyamupha ilungelo lokubana ebe ngupresident kumbe ngithi aqhubeke engumongameli kuze kufike umhla ka 20 January oka 2021. Lokhu kulandelwa i 20th amendment ye constitution. Njalo siyananzela ukuthi leMelika kathe siliphakathi kwenkinga ye COVID-19. Amanamba akhona ayakhwela kakhulu, kodwa isimanga ukuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo COVID-19, kabonakali njalo esenza i-leadership eqondileyo ngalo mkhuhlane. Siyazi ukuthi abantu abaningi abaseduzane laye sebeyitholile i-COVID-19 ensukwini ezidlulileyo, ngoba ade becampaigna ikakhulu eGeorgia lapho kuzakala ama-senatorial rerun umbe ngithi ama-runoffs. So bebethi nxade becampaigna lapho nje bebengagqoki ama-mask njalo bebenga-observe i-distancing. So yiyo ingozi ekhona. Njalo siyananzela ukuthi vele ukhanya yena lokhu ekwadlula ama-election u-distracted. I think kakuthathanga kuhle ukuluza ukhetho.
Untini uthi okwamanje uTrump ubhekane lokuxolela abantu abaningi adlelana labo engakasuki esikhundleni ukwenzela ukuthi bengabotshwa.
Siyananzela ukuthi uzasebenzisa isikhathi lesi ikakhulu ekuthini mebezama ukuthi abuilde ilegacy yakhe kumbe osokusele ngelegacy yakhe. Njalo uzayenza ama-pardon amaningi kakhulu ukuxolela abantu abonayo, ikakhulu yena ngokwakhe, imuli yakhe, abangane bakhe, labanye nje abantu abawona amacala amancane. Kodwa esananzela ukuthi ama-pardon lawa ngama-pardon aku-federal level, akutsho ukuthi nxa kuthi elecala ema-states ukuthi bengeke wahanjiswa ema-court.
Kulabanye abantu asebekhangelele umbuso kaBiden osekhethe abanye abantu abazasebenza kuhulumende wakhe. Abaningi kababoni ukuthi kuza kuba lenguquko eZimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. UMnumzana Moven Ngwenya ohlala eDaluka eLupane uthi kumele ilizwe leMelika liqhubekele phambili lidlalana nalele Zimbabwe.
Sinakudedelwana madoda. Hayi, iMelika akula, iMelika ingabhala phansi. Khona kuyakubhala ususika ngobo-80 bani. Ongenayo uthola kubhaliwe, beqhubeke kunjalo. Nxa ukuthi kuyaphela kuqalise ukucubungula ukuthi kungayengezwa. Kuphela kukhule kudlelwana. Kodwa esikubongelayo ukuthi ena enhlelweni ezinye kabamanga, kodwa la ungathola amehlo bakwanisa ukuma umsindo ukuthi ungachaphuke khona le phithi. Bona hayi, bona baqhube ngokudlelwana bona bancedisa inhlelo bazincedisa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rapson Mwale okhangelele ukuthi uBiden uzazama ukukhuthaza ingqubekela phambili kwele Zimbabwe.
Hayi, ngibone engani umnumzana Biden yena uzasiza, uzaqhuqhuzela abantu baseMelika ukuthi bevule amabhizinisi eZimbabwe kwenzela ukuthi umnotho waseZimbabwe nawo uthi ukuthuthuka.
Idale le-House of Representatives lele-Senate akhangelelwe ukuthi azahlangana mhla ka-6 Zibandlela ahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Kukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka-20 Zibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.